Lapa kusenda weni iya isaziwa ngukuti World Trade Center obeku lo monga meli Joseph Biden. Labake bakukela ilizwe lemelika abakukela umnunza na Barack Obama lo umnunza na Bill Clinton. Njalo lezihlobo zabantu abafela endaweni leyo. Amalecacha asebenzisa indiza mtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center. Bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center.
Edelmiro Abad, Marie Rose Abad, Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le. Ukulume kumabona kude awuphanyike enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le White House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11th, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the 1,000 more who were injured. America and the world commemorate you and your loved ones. In the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Kulabanye abantu abathi kumele le Melika liguqule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlalakahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo, uNomzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Kungakenzakala inkinga ye America uMoshudu. Noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi hey bakithi ake kubheke lapha abantu abazange bazwisise kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzakala namhlaka 11. Kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi zwisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela. Kusesenomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucacha kule Melika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzahamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikini adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami ngibona ngani ama-Taliban ngenza ukuthi bebe ngabangane be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezaba ngama-enemy e-US then kungenzakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu abebetrainwe i-US ama-Afghan military abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban. Angazi ukuthi bona baluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalecacha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni atshiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi ngoba sibona even duze laseZimbabwe khona phana eMozambique sike sabona kusiba lamalecacha amaningi ngakho aqalwe umsindo onzima kabi lapho ende labo futhi ba behavior ngendlela efanayo lala amalecacha ahlasela iUnited States. So if mabe khona next door eMozambique khona phana ukusho ukuthi laseZimbabwe musiba ngangena. So yinto okumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalecacha abhidliza iWorld Trade Center atshaya njalo isigodlo samabutho esePentagon kwathi indiza mtshina owakumele iyebhidliza iWhite House yawela ePennsylvania. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngokhiphi Dube.